Uba bugutu siyambiza ukuthi ngubaba ngoba singabantu kodwa akali deserve lelo bala lokubizwa ukuthi ngubaba isilwane lesi ngumuntu onenhliziyo embi ngiyathemba ukuthi ukuhlukunyezwa kwenziwa abantu bakithi ma kungukuthi wayemncane ukuthi azange wathatha ukuthi abe yipart of laba bantu ngiyathemba ukuthi izihlobo zakhe izo zakwenzayo lokho aka deserve lokuthi abe ngukomishina ngoba kwaqala ka understand ukuthi umsebenzi wakhe ngowani yipi into eyenzeke eZimbabwe after independence engaba nkulu kwedlula even before independence yini ongakulinganisa loku kusikwa omama izisu bezithwele ukuthi bagiga abantwana babo angaze mbone umntu lolunya onenhliziyo embi njengaye nalowo baba aso commissioner lo isilwane leso
Yena ugodo simtshayele ucingo samupha ithuba lokubana achasise amazwi akhe kodwa walile ukukhuluma ngalolu daba lanxa kunjalo ukungenzeka yini ukuthi mhlawumbe ubengajonganga ukucunula abantu njalo ubengajonganga ukululaza udaba lwegugurawundi
Ungambheka ngithi ividiyo le ngibheke nje ubone even lokho akuze kuthiwa ngama gestures ayakubonisa nje uthi into encane into engelancedo into vele encane yomsebenzi wakho akho nto azoyilungisa ugudu ikusithethisa lokho abakwenzayo ikusithethisa ukuthi basilethele umuntu oyenza ihlaya ngento yobuhlungu kanje empilweni zethu namanje sikapholi amanxeba athi yena into encane angazi la kudlalwa ngathi waye kudlalwa ngabantu kanje so uyathakatha ugudu ibuthakatha akho buthakatha obedlula bonoko uyathakatha amelana ngenxa lokubizwa ukuthiwa yibusilungu iprivilege azibone ngathi ungcono kulathi akukho into esiyifunayo kuye bangasidlalisela isikhathi angezilani ugudu abayeke nxa bengafuni abayeke akula peace and reconciliation enzakalayo la